Omunye umlimi umnomzana Steven Nyathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile. Kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi inalithonwood east yona le inje nje bayabona lapho ukuthi u-government uyabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali sikwanise ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hhayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe ledola leMelika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged say nge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe yimali esizayibhadalwa ikhangele i-price ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate iyabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalela emuva ngoba nxa bangasinika i-price namhla, down the line 6 months liyani imali yabe sidliwe inflation.
Umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo, kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi, zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabela bangani, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena uthe udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo, onkomo, madongi. Kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthutheka ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni, sibe lezibindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili, ngoba kwakhathesi sizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima ezansi seMandebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezibalisa iguyu uchelesa isipaza leMagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezithiyeneyo. Umnumzana Enoch Spand ongumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eTonut East uthi ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufumbuza ngingathola 2 times 2.5 kuthi owani lwana ngale engawulima ngamadonki nange-tractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 tons. I-4 tons leyo yonke ngiyayisa i-GMB ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi be-Tonut East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better. The issue was for us to reclaim our land. It was not about farming. It was the land belongs to us. Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land productively so that farming becomes a business, but also so that we are able to feed ourselves and feed the nation.
Sithe siqala ukuhlelo lokuthatha umhlabathi sasingelandaba lokulima. Okwakumqoka kwayokuthatha lowo mhlabathi, njengoba sesilawo okwamanje sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye lesizwe sonke.
Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Tonwood East eDubane, ngu Albert Ncube.